Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 20 Nhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu babuye ngobuneni bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangirai emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo.
Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli webandla leMDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera.
Ngathi ke lokho kuqhathisa funeral nale kababa Tsvangirai kuze kube namhlanje ilanga leburial. Hayi akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhondane lokhu bangokuvalelisa umoya. Kodwa ke sibone siba rushahela, sibone.
Abantu abaningi basole kakhulu uDlakela uqhamuke esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umisiwe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abaqale ukutshengisela emhlanganweni lo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli njalo webandla leMDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera. Bekubomvu gebhu indawana yonke ngokugcwala kwabasekeli bebandla leli kade begqoke impahla ezilombala obomvu lanxa izulu belisina bebegcwele kakhulu. UTsvangirai ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Uhulumende ubemelwe nkosikazi Opam Chinguri Kashiri, umphathintambo wezemvelo, njalo bekulezinye iziphathamandla zikahulumende. Bekulabanye abavela kwamanye amazwe ababalisa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga. Sixoxe lentathelo izindaba yeStudio 7 uMavis Gama obesemngcwabeni lo.
Abantu babuye ngobuningi bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangirai emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo. Kwathi le nkokheli yenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ezilwela ilungelo loluntu labameli bamazwe ayitshiyeneyo babuyile ukuzamkhalela kumbe ukuzamvalelisa. Kwase kusiza labantu bemzini okubalisa owazibeka ukuba ngumongameli umnumzana Raila Odinga waseKenya, bese kusiza bekulezethekeli ezivele eSouth Africa, kwathi ubekhona umngane wakhe ovele eZambia. Bonke bebevumelana besithi umuyi uTsvangirai ube ngomuntu olombono obuphathisa ophathise hathi Zimbabwe kuphela, hathi ibandla lakhe kuphela, kodwa izwekazi lonke eleAfrika.
Kuyini okunye okwenzakeleyo sizwa kuthiwa kube lobudlwangudlwangu?
Yes, sibili kube lobudlwangudlwangu. Umkhosi ungakaqali ngaphambilini wakhona omunye wabasekeli baleli bandla leMDCT unkosazana Thokozani Khuphe uchayiwe ngabasakhulayo. Usile ngokubalekela komunye umuzi lapha acathe khona, kodwa bebefuna ukumhlasela sibili bezimisela ukuthi ngabe kuthiwa beseduze bebezambulala lokumbulala, ngoba abanye bethwele into eziyingozi ukuthi bebengamlimaza. Usile ngokuza kwendizamtshina ebithwele iziphathamandla ezithunywe ngumongameli welizwe uEmerson Mnangagwa ukuthi bazemela ezibalisa uOpam Chinguri kanye lo nkosikazi Mtshangwa. Kulapho ke uZulu uthe ngoba esegijimela ukuyabona indizamtshina yikho okumsindisi le washe waphuma ke waya lapho kade kuyehlalwa khona. kodwa akasanelisa nguyafika emzini kaTsvangirai ukuthi ayelugqoba uphelele endleleni wasebuyela nje wadlala lapho kade kusenzelwa khona lomkhosi eMagamba Primary School. Okuba yisehlakalo esisolwe kakhulu osaphethe isikhundla sikamongameli webandla uNelson Chamisa uzamile ukukhuza indaba zobudlwangudlwangu kodwa kukhanya kungasikwa kuqala akusikwa kuqala ukhuphe tshaywa ngincane ngikhumbula kuhle sekungokwesithathu lokhu bemtshaya.
Unkosikazi kamuyi ke uElizabeth ubekhona yini?
Unkosikazi kamuyi ubekhona kodwa isimanga ukuthi bonke kade besipha imibiko yabo kungaba ngabe muli kungaba ngabangane lezihlobo bebengamutsho ukuthi ukhona ngaphandle kokachamisa nguyo omchilo ukuthi ukhona abanye bonke laba bekungani vele kabamboni kuze kwathi lo umhlabeleli Oliver Mthukuzi obekhona wahlabela ke ingoma uZulu abona ingani ibingeyokududuza unkosikazi Tsvangirai leyana elodumo ekhuluma ngendlela abafelokazi abaphathwa ngayo ingoma leyana ethiwa Neria kodwa nxa sikhangela kungxoxo zonke kumbe inkulumo zonke kade zisethulwa ubengabonakali engaqakathekiswa kangako njengomuntu esingamthi ngumfelokazi ufelwe nguyo lahlekelweyo. Umkhokheli we-ZCTU singakhumbula kuhle i-ZCTU kulapho yiyo eyazala i-MDC so uthe ngokunikezwa isikhundla ithuba lokuthi akhulumisane loZulu obebuthene kulo mkhosi wahle wathi bhadla wathi umuyi wahlukunyezwa wachaywa wenziwa yonke into embi njalo ehlukunyezwa libandla lohulumende okhona ibandla lezanu PF lohulumende wakhe waseqonqosela ukuthi ziphatha amandla ebezithunyiwe kumele zithwale umbiko ukuthi bafuna baxolise abezanu PF lohulumende wakhona baxolise kuZulu weZimbabwe baxolise kumuli yakoTsvangirai baxolise ngezenzo zabo abazenza uZulu weZimbabwe ukumhlukumeza okwesikhathi eside.
Alo ke nguMavis Gama intatheli zindaba yeStudio 7 ubexoxa ecingweni eseBuyera. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lonobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT uMnumzana Bednico Bebe osinde ekutshayweni ngabasakhulayo bebandla leMDCT.
Okumangasa abantu ukuthi kube lama youth la akasikwazi ukuthi abevela ngapi kodwa esikunanzeleyo ukuthi kade ehlabela esithi chamisa so bese sibona lapho zabona zokuthiwa sesitshaywa ke sanqandwa sacina sesincedwe sivikelwa ngamapolisa but kuthe after that amapolisa agcine ekhulelwa futhi ngama-youth la sacina sengena komnye ukwaba wasengenisa emzini wakathi ngenani lapha ekhithi sesekhishini bazama ukujika amatshe bechaya indluliyana babona ukuthi akulanto abangayenza then thina siphakathi omunye wathatha sikhuni wazama ukuthi achise indlulyana siphakathi fortunately izulu belisima so indlulyana kayisalayithamba.
Manje lina lifikile yini wabekwe khona uTsvangirai kumbe bekulo mango mbijana?
Besikhonapho besifika nje sifika khonapho lapha emzini wakhe lapha abekwe khona besingabanisi ukuthi siye khulumisa umama umama uTsvangirai sifika lapho-ke bese siqalisa-ke umsebenzi hhayi vela sisafikanga lokuthi sifike singene nini komama uTsvangirai sigcine-ke sokuyisiphithiphithi soneso so singabantu abatshaywayo kudilidelwa amatshe kudilidelwa izigubhu zamatshwala and abantu bona bonke bekhanya ukuthi badakiwe wonke akulo kade ngaziwanga ukuthi ngabantu sibili abadakiswe ukuthi baze kwenza lowo msebenzi.
Sizwa kuthiwa lenye inkokheli ebalisa umgcini sihlalo uMnumzana Love Momoyo layo yehlelwe ngokufanayo.
Ye bakathi o Love Momoyo kade sebebanjiwe ngesilungu esingathi khona hostage bebebanjwe hostage ngoba bena bebengekho lathi lapho kuqala ukwenzakala so baba baba hostage labo baze bafika ke umsebenzi suqalisile yathi sigcine sibajoyina umsebenzi suqali.
UMonzora ke sizwa uthalaye uphose wachayo
kade sisonke kade kunguma kuvp umkhuphe kuwumonzora kuyini.
Lo ke ngumnumzana Bednico Bebe unobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBuhera. Sloko sikudaba olufanayo obengumkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai obhubhele kwele South Africa ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamhlanje duzane lengcwaba lekhosikazi lakhe lakuqala umuyi unkosikazi Susan Tsvangirai emzini lapho adabuka khona eBuhera kohumanikwa. Lo manje kuke kwaba lokuxokozela kuxotshwa kwenye inkokheli egoqela umsekeli kaMnumzana Tswangirai uDr. Thokozani Khuphe lo nobhala jikelele webandla uMnumzana Douglas Monzora labanye uAnastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umngcwabo kobe ngumongameli we-MDCT uMnumzana Morgan Tswangirai uqhubeke kuhle lobanje bekulokuxokozela okuthize kanye lokuphoselana aqatha. Umuyi ubekiwe emzini lapho adabuka khona lobanje uzulu emandebeleni esola inkulumo lezahlakalo ezibe khona esililweni lesi. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eya ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngalumngcwabo.
Kulusizi okwenzakeleyo kubekwa umongameli we-MDC ukuthi kuhlukumeza usekela mongameli wakhe ngoba singazi ukuthi uhlukumezwa ngoba ngumuntu wesiNdebeleni kumbeni ngoba ngumuntu ongumama esintwini kuyazila lokho.
Okhangelele ukumela isigaba sebulawayo South kukhetho olulandelayo uMnumzana Mzaca Josephathi Ngulube uthi kuyadanisa ukuba kube lokuxokozela emngcwabeni kaTswangirai lokuxotshwa kukankosazana Thokozani Khuphe akubaphathanga kuhle.
Okwenzakala nge-MDC la kubekwa kukaMorgan Tswangirai into embi eyangisa kakhulu esithengisa kakhulu ububi bephathi leyi eyesibusayo iZANU-PF ngoba sokwenzakele lapha singathi iZANU-PF yona yesingenele phakathi kwenhlelo ze-MDC eyiyo esixega abantu ongathi ekhasa kuhle kuhle bona laba abantu kabafisi ukuthi umuntu wesintwini aphathe njengomakhuphe. Mina ngingamsola ngingamsola umakhuphe into eyenzakala kuZANU-PF labantu bangale phecha kukaChanga useveke badikeya impi ukuthi kuliwe kabafisa ukuthi umakhuba wenjalo ungakhangelisa kuhle kuhle into epamanzekile umuntu opamanzile uchamisa but ngasokusiyali sithole ukuthi labantu abawathengiselelayo emfeni asobantu esingathi ngabe MDC so ngabantu asebesetshenziswa ileli ibandla elibusayo yonke into njengatsho ngayo ngathi ifa le kaMorgan Tswangirai lento e-MDC isibanjwe iZANU-PF yasebekhontrola esenzinto zabo ezingaqedakali.
Isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa laye usole ukuxokozela la okube khona emngcwabeni kobe ngumkhokheli we-MDCT ethi kulihlazo.
Kodwa silokunanzelela isiphithiphithi ezibe khona kususela ngosuku esishiya kuze kuye namhlanje kulokulwa okunengi kodwa lokhu kusenzwa nje yindaba ye-succession engasalungiswanga ngendlela eqondileyo. Yiyo i-result esuke yabakhona ukuthi kube lokuxokozela kube lokulwa kube lokuthethisana lokugijimisana emfeni okuyinto engekho African mase sikhuluma ayilabuntu sizokulichata nje embalini yakhe leli gasi yakhe ukuba uTswangirai ukuthi hayi kulokunyanga sakulungisanga kuhle ngesikhathi esadlamabele.
Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthe yebo uTswangirai ubekiwe laloba labo abathiye emuva akade ebakhokhela badanisile kakhulu ngoba sekudale ukuxabana emulini lebandleni. Ethi kuqakathekile ukuba ibandla lilandele isisekelo sombuso.
Ngathi ke lokho kukhathi si-funeral nale kababa uTswangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial. Hayi akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundanele loku bangokuvalelisa umoya kodwa ke sibone siba udlakela sibone usiba nama-factionalism hate speech through and through kubangelwa indaba ze-factionalism zona lezi kodwa ke mina ngokwami yazibuza ukuthi kade vele kubangelwa kuyini uma i-constitution ikhona. Ungakudingisisa kade uzathola ukuthi kulunye phakathi kwabo oyabe engafuni ukuthi amele iqiniso. Yizi izinto ezigcina zisenzakala uma kulo munye oyabe engafuni ukuma eqinisweni kona.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosikazi Prezia Ngulube uthe okwenzakale emfeni kamuyi uTswangirai sekuveze okunenyi kanye lenkechabechabi ekhona kubandla le-MDCT.
Ibizo nguPrezia Ngulube ukuxotshwa kukaMakhuphe eBuhera emfeni kaTswangirai kubonisa inkethabechabi esebantwini basesishoneni kubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni ababonakali njengabantu abangabakhokheli ebantwini basesishoneni njalo futhi ukuthi uMakhuphe engumama ophethe iMDC ngalelo hlobo abonakale ecotshwa emfeni kaTswangirai obe ngumongameli weMDC kubonakalisa ukuthi uTswangirai naye ubevele emsebenzisa uMakhuphe ukuthi athole abantu bakithi bemathebeleleni
ukuxokozela esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT kuthiye abantu bedabukile njalo lokhu ukungezwani lokufuthelana kukhangelele ukuqhubekela phambili ebandleni lasemulini. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Vuka Maulele, Studio 7 sesitholakala ekuseni seni ngo 6:30 a.m.
Kuhlelo lwe The Connection namuhla sikhangela imbali kamufi umnumzana Morgan Tsvangirai yena obekwe izinkulungwane zabantu emzini wakhe eBuhera namuhla. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo lojonga kandemiri.
Singakangena esigabeni silandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wezobudlelwane be-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uthi akula nkinga elizweni lelo kwezomvikela laloba kulomthetho wokuhamba-hamba abantu bekhululekile o-state of emergency ngeviki edluleyo. Abebutho lakwele Rwanda babikwa bedubule ixuku leziphepheli eziphakathi kwenkulungwane ezintathu lezine zakwele Congo ezifole ezitshengisela zisiya emahofisini enhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikhonona ngokungaphathwa kahle enkambeni yeziphepheli eyekiziba. Umhlangano we-commission ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umiswe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abatshengisele emhlanganweni lo besithi abafuni ukukhulunyiswa lilunga lale i-commission elikhuluma ulimi lwesishona. I-commission le ibunjwa ngabantu abayisitshiyagalombili abayisikhombisa ngabakhuluma ulimi lwesishona okukhuluma isiNdebele enguye oyedwa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kuthe kuqeda ukwethulwa amalunga ale ikhomishini, abasakhulayo bahle basukuma bathi abafuni kukhulunyiswa ngolimi lwesishona, bethi akuvumi ukuthi bakhokhelwe ngabantu abathunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, bethi nguye owakhokhela umbhuqazwe weGukurahundi. Omunye walabo abatshengisele kulumbuthano, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi basola ukuthi kuthunywa abantu abakhuluma ulimi lwesishona abayibo abaphatheka kumbhuqazwe.
Bathi ireconciliation. And the reconciliation yakhona nxa bezokhuluma lathi amaNdebele besiqolisa bathuma abantu besishone. Not to that.
Omunye njalo osakhulayo okhethe ukubizwa ngokuthi ngumlemba uthi bebekhangelele ukuthi ikhomishini le itshengise ukuthi imele ilizwe lonke kufakwe abantu abadabuka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe abakhuluma indimi ezehlukeneyo ukuze bemukeleke lapho besiyakhulumisana labantu.
Besikhangelele ukuthi ngabe phela kuba khona amakhalane, phela ngabe kuba khona amaVenda.
ngabe kuba khona amasuthu ukwenzela ukuthi hayi sazi ukuthi hayi ngempela i-commission imele ikhangela inhlelo zelizwe lonke.
Umnumzana Khoni Dube osebenza lenhlanganiso yebhetshu likaZulu uthi babona bedelelwa kakhulu ngokuthunyelwa i-commission elabantu bohlangothi olulodwa. Uthi njalo bacatshulwa ukuthi kuthunyelwa abantwana abazalwa ngemva kwesikhathi sombhuqazwe.
Ikusidelela abasenza khona ekubuyeni bezokhuluma ngesishona, and into esicaphulayo ngabantu abazalwa ngemva kombhuqazwe owayenzakalayo. Sifuna ama-CV abagcweleyo khonaphana basitshele iqiniso ukuthi bona vele bahloseni.
Umnumzana Angleston Sivanda ongumqondisi we-Shalom Project esebenza njalo leqembu le-Gugu Rawundi Focus Group yena-ke uthi bayajabula ngokutshengisela kwabasakhulayo laba ethi yiyo yodwa indlela yokuthi abantu bazwakale njalo ethi ubuhlungu beminyaka edlula amachumi amathathu abantu befuthelene ugcina sebudabuka ngendlela ezinje.
Ubuhlungu be-over 30 years asonto encane, so abantu abaqondile ukuthi benze njalo, kodwa nithemba ukuthi labo ngemva kokuthi basebe demonstrative bazananzela ukuthi still have to move forward, kube le way forward, bahlale phansi umhlangano uqhubeke.
Omunye walabo abahlaselwa ngumbhuqazwe umnumzana Charles Thomas uthe abantu laba badla imali ngokuhamba bethunuka abantu izilonda ngokubabuza ukuthi kwenzakalani ethi waganyulwa ikhanda waswela ukwelatshwa. Omunye njalo owayelibutho ngesikhathi se-Gugu Rawundi unkosikazi Queen Maligwa laye uvumelane lo Thomas ethi bakhahlanyezwa kakhulu ngesikhathi kuqala umbhuqazwe njalo kusehlukaniswa ishona leNdebele njalo iningi lafela ukuba ngamaNdebele.
Sathi kasama babuqanyulela khona manje bele wonke engamalanga ye isibulo angene ngayo. Sathi kasama ushe basini kwethu zwathi manje bele uko mashona uko.
Umfundisi Ray Motsi uthi umsebenzi wabo ngokulungisisa isehlakalo se-Gugu Rawundi ngokufaka izisekelo ezivela ebantwini njalo abantu bathole ithuba lokutshela amakhomishina ukuthi bafunani.
Sizama lapha njengabantu ikakhulukazi abefundisi ukuthi sifake izisekelo. Izisekelo lezi inkulumo ezivela ebantwini ukuthi bachasise bona ngokwabo, ngokwazi kwabo, ngokubona kwabo isehlakalo lesi ukuthi yenza kanjani.
Omunye wamakhomishina okhulume le-Studio 7 umnumzana Leslie Ncube uthe bazaqhubeka njenge-commission bexoxisana loZulu bethatha imbono yabantu bonke.
Sizaqhubeka njenge-commission siyengeja ama-stakeholders wonke, especially ukuthi bezwisise injongo ye-program leyi.
Umhlangano wanamhla ubujonge ukuthi i-commission ithole ukuxoxisana labantu bethole imbono kaZulu mayelana lodaba lwe-Gugu Rawundi. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudabalunye bekulokufuthelana izolo edolobheni leGwanda lapho i-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo wokukhulumisana loZulu kubunjwa indlela uZulu angaxolelana ngayo ngodaba lwe-Gugu Rawundi. UZulu uthi ufuna labo abalesandla kudaba lombhuqazwe we-Gugu Rawundi bakhulume iqiniso njalo bajeziswe. Inengi lithi commission le kuzamele layo ibunjwe kakutsha. Okunengi asikuzweni ku-Albert Ncube esemajawunden eGwanda.
Inengi labantu abelikulomhlangano liveze ukukhathazeka ngendlela i-commission le ebunjwe ngayo, lisithi igcwele abantu bezomba ngazwe abangaba labo baphatheka kudlakela olwayehlela uZulu ngesikhathi sombhuqazwe we-Gugu Rawundi. Amalungu e-commission le abekulomhlangano abalisa usaphethe isikhundla somgcini sihlalo umka-Enias Gwedere, unkosazana Lilian Gwedere, umntakamphathintambo obona ngezenzakalo ezansi yeMandebele leno Leslie Ncube, umnumzana Godfrey Chada nonkosazana Patience Tiratsa, umnumzana Mbuso Fuzwayo ebhethi likaZulu uthole indlela le i-commission ebunjwe ngayo.
Igcwaliswa amashona wafakwa iNdebele eliyi-1, angikwazi it's whether it's either to address the problem or ukuyigqibela kumbe ngimali.
Unkosazana Juliet Nkiwane yena osole amalunga ale commission esithi ngabantu abaphatha intambo kwezombusazwe.
Asingakhulumi ngegugula ondiyodwa, asikuyeni ku-2008, asikuyeni kwabako-2004, sathela sigijima sestadium sisiyatshaya singani.
Unkosazana Linda Mpofu uthi kuyadingeka ukuthi labo abalesandla kudaba lombhuqazwe bajeziswe.
Ama-perpetrators amanye silambona, amanye akhona ezindleleni lapha sihlala la. So when i-truth isiphumile, sicela ukuthi kube le-justice ngoba i-peace lokuthi ngireconcile nomuntu yena engangizange ngimbone kumbe kungase kube le-justice eyenzakalayo kuzaba nzima kakhulu, kuzaba buhlungu.
Osakhulayo uDaniso Mpande uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamele ahlaliswe phansi le commission aveze akwaziyo ngodaba lwegugrawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabumba le commission ukuze kube lokuthula elizweni njalo uzulu kumele akhulume bhadla okumhluphayo emoyeni wakhe. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Njengohulumende weMelika sizimisele ukuxhasa uhulumende weAfghanistan ngenhloso yokuthi kube lokuthula kanye lenhlala kahle kulelo lizwe. Ngakho sisebenza gadalala ukulwisana lamaqembu amalwecatsha aweTaliban leHakan. Indlela engcono yokufeza lokho yikuqopha inkokheli zamaqembu la. Kungakho ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika usebeke eceleni imali yokudinga inkokheli ezine zeTaliban kanye lezimbili ezeHakan. Inkokheli leyo igoqela omnumzana Abdul Kader Bashir, Abdul Basir Hafiz Mohamed Paul Palzai, Gula Khan Hamidi Fakir Mohamed, abancedisa amaqembu amalwecatsha ngemali. Inyathelo leli lisekela imizamo kamongameli weMelika yokulwisana lamalwecatsha, njalo silethemba lokuthi uhulumende wePakistan uzasincedisa. Lapho lizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Okwezemidlalo owayengumqeqetshi weHighlanders njalo engumsekeli kuqembu lama-Warriors uBongani Mafu uthi lokho elwisana lokuthola imali engange-R200,000 ayikweledwa liqembu leBotswana. Okunenge asikuzweni kuMartin Ngwenya ekhona le eHaveron kweleBotswana.
UMafu osephendukile ukuzoqeqetsha kweleBotswana uthi lokho engakatholi imali yakhe engamapula ayizinkulungwane amakhulu amabili R200,000 ayikweledwa liqembu leMotshwedi Centre Chiefs lona elidlala ezingeni eliphezulu leBotswana Premier League. Isikwelede lesi sadaleka ngesikhathi uMafu eqeqetsha iqembu leChiefs ngomnyaka ka-2016-2017. Kodwa iqembu leli lehluleka ubhatala iholo lakhe, imali yaze yaqonga yafika ku-R200,000, kodwa uMafu uthi yena imali ayisebenzelayo uyayifuna.
Iklabhu lana ayikangibhadala imali, ngahambisa isikhalazo sami kuzifa, labo bakhanya banyathela indaba yami, so angikwazi ukuthi bazayilungisa nini, but ngayireporta kuzifa ngapha i-BFA ithi yona kayikatholi incwadi evela kwabayithi ekhaya. So ngisamele labo ekhaya ukuthi babone ukuthi ngifuna imali engayisebenzayo. So ngisamelele imali nengakhuli lana angeke ngayikhohlwa.
Uthi iziphathamandla zeChiefs ziyantela zisitha kulalutho uMafu azalwenza.
Yabona abeCentre Chiefs bayasihlekela nje bathi even izifa leyo engiyiripote kibo banabangani khona ngani, into yami vele izasifela nje njalo. So hayi, mina ngimelele ukuthi ngizwe ukuthi kuthiwani ngoba niyabatrust abakithi ukuthi bazancedisa.
AbeBotswana Football Association bathi bona abangaze benze lutho bengakatholi lutho oluvela kuzifa, kukanti isikhulumi seChiefs sithi noma nje bekwazi ukuthi bayakweleda uMafu wakhathesi kabalayo imali yokumbhadala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaburon kweleBotswana.
Siyabonga Ngwenya, ihlelo seluphelile. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.